So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Hlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases.
Le South Africa livula imingcele yalo lamhlanje.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele makuye ukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu yalandelwa njengoloko kwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza.
Ibandla le-MTC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uvezi Maduna Mafu oFilabusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe.
Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Indizamchina ethwele umuthi wamajekiseni wokunqabela ukubanjwa igciwane le coronavirus ifikile lamhlanje egcekeni le Robert Mugabe International Airport ivela kwele China. Intathele izindaba ye Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukhonale.
Silapha e Robert Mugabe International Airport lapho esise melele khona ukwamukela imithi lo wasengathi ijekiseni ebizwa ngesikhiwa kuthiwa i-vaccine COVID-19. Indizamchina isifikile okwamanje sefuna ukuthi behliseke lokho okungabe kuvele khona le ngaselizweni le-China. So okwakhathesi sizamelela ukubana saziswe nguye ke umseli kamongameli umnumzana Chiwenga nguye ozasitshela ukubana kuzahamba njani ukubana i-vaccine le izasebenza kanjani ngoba okwakhathesi akakaqalisa ukukhuluma nentathela izindaba. Kodwa ke indizamchina yakhona bekumele ifike ngo-3 ekuseni kodwa ifike khathesi nje sokuzashaya isikhathi sika-6.
Sizwa kuthiwa umongameli umnumzana umongameli u-Emerson Mnangagwa nguye ozakhuluma kabanzi ngemithi yona le esifikile.
Ozakhuluma namhlanje ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye ozakhuluma ke ngayona le mithi. Kodwa umongameli ukhangela ukuthi atsho ke amazwi akhe laye namhlanje emini lapho azakhuluma ngodaba lweziqondiso ze-lockdown. Kodwa ke okwakhathesi okukhangelelweyo yikubana umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga akhulumeke phela atsho amazwi akhe ukuthi i-vaccine le izahanjiswa kanjani. Yikho kukhona kamanje ikwethu kumelele
leyo ke intathele izindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu esixoxelayo ecingweni esegcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport. Kunjalo nje sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke yiyabathi stage 1 be phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo nxa sokuku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako mbe singathi abakho engozini yokugula kangako. So yikho ke sikuzwile khonoko ukuthi yizo inhlelo ezizalandelwa mbelu luhlu oluzalandela lwanqa kutheke lo muthi wafika ngoba sikhangela ukuthi ufike i200 100,000 ongang ukuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku 2% abantu ipopulation yeZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi ipopulation yeZimbabwe roughly iku 10 million so nxa kuthe wafika 200,000 ngaphinda si divide futhi ngo 2 so umuthi esikhangela ukuza hlaba i 1% of inani labantu abaselizweni eZimbabwe
nje ngokubona kwenu kuza hamba kahle na ukwabiwa kwayo asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezemathebeleleni ezihlala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaba zizaphiwa ama vaccines amalutshwana
konoko sikukhangele ngelihlo lokhozi ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani le mithi elingaba yi 200,000 doses okukhangele ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu 100,000 nxa kuyukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili konokuyana ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwana lingathola lowo muthi kugcine kusenza ukuthi le laba abalutshwana abayibo abaseduzane lo mbuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi kungakhathalekile ukuthi baba khatshana bayawuthola yini so kungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa ubugwelegwele bungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelene lo bhubhane lwe-COVID-19 sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba kungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikwe labana abantu abakhatshana le ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umkhumuthi lo awubulali kumbe uyabulala na ukuthi susiyafinyelela ingquphungu eziphezulu suke kwananzelela ukuthi hayi labana onjwathi bona basilile kulo muthi kodwa konke khonoko ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyikuthi abantu bakunanzelela ukuthi umuthi lo hayi kawuvulali uyasilisa sokuza kungena ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeutshwathika ngobuningi bawo
umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje inani labathelelwa igciwane le-coronavirus lokhu lisibanganeno lezinsuku. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane lo owe-COVID-19 izolo. Kulabafika amachumi phose ayisikhombisa 68 abathelelwe leli gciwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni iningi labo kungabe dolobho leHarare. Ababhubhileyo oyedwa ngwesigaba seMashonaland East lomunye oyeHarare. ELiSouth Africa likhangelelwe ukuvula imingcele yalo lamhlanje kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Lanxa eleSouth Africa lisithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla okwethusa ingcwethi zempilakahle ukuthi eleSouth Africa lilohlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali njalo elithelelwana lula. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kweleSouth Africa e-Africa Diaspora Forum umnuzana Vusumuzi Sibanda.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu yalandelwa njengalokho okwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza. Ukuhamba ngomgwaqo ngeke kube yinkinga ma kuzoqinisekisa ukuthi nasemngceleni kunabantu abakulungele ukusebenza okuzokwenza ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside kanti futhi njalo bonke labo bantu bahlole nje ma befika okokuqala kubonakala ukuthi baney'ncwadi ezikhomba ukuthi banempila kahle. Ngoba ukuhamba kwabantu njalo siza ukuthi abantu baqhubeke besenza amabhizinisi aphelise izimpilo zabo ngeke sibone kungcono ukuthi mhlawumbe abantu bafe ngecorona babulawa indlala bezama ukuvika icorona
njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo
siyakhuthaza ukuthi bonke abantu abahambayo abaqiniseke ukuthi bahambile baye emtholampilo bathola izincwadi ezikhomba ukuthi bathestile ngesikhathi okufanele batheste ngaso njalo bathola izincwadi eziqondile hayi lezi ezingaqondanga ezithengwayo ukwenzela ukuthi nabo baphephe baphepise nabanye abantu ngoba nalowo ohamba ayothola incwadi engaqondile ufake izimpilo zabantu abaningi engcopheni. Ngakho siyabakhuthaza abantu ukuthi ekuhambeni kwabo baqinise ukuthi banesikhathi esonele bazinikeze isikhathi esizokwenza ukuthi ukuhamba kwabo kungagciniswa ukujaha kuphuthuma kanti ke futhi baqinise ukuthi izincwadi zabo zilungele ukuthi bahambe ukuze konke lokho abakuhambelayo kungagcini sokusenza ukuthi abanye balahlekelwe ngamathuba okuphinde bangeni kakhulukazi labo abeza kwelase South Africa njengoba simzwile ungqongqosho wasekhaya owazasekhaya ukhuluma ukuthi umuntu ozotholakala nezincwadi ezingaqondile uzothathelwa ilungelo lokungena kulelizwe okweminyaka emihlanu njalo aphinda abuyiselwe kumbaboshwe. Asithandi ukuthi abantu bazithole behlangabezana nalezo inkinga, kodwa sithanda ukuthi abantu bahambe ezindaweni eziqondile njalo bangahambi nje kodokotela abangaziwayo abangekho emthethweni abangagcina besenza ukuthi ukuhamba kwabo kube senkingeni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. UMaduna obele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithoba munwemunye 87 ubesaziwa njengenduna elesibindi emela isigaba sayo kunye laseMandebeleni jikelele kusukela ngombuso wabelungu kuze kufike umbuso okhona okwamanje. Ngomnyaka ka-2018 uMaduna wake waloba ugwalo elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF zibikwa sezihambise isicelo kubaphathi bebandla ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yesizwe i-National Hero. Ilanga lokuthi uzabekwa nini alikaziswa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela.
Bakithi thina njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi. Ibiyindoda eliqhawe, indoda elisibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisananga lezinye induna enelisiye ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU PF iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwa layo kakhulu, indaba ye-Ground Commission ukuthi lobu silizwe umkhokheli weZANU PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-Ground. Le misebenzi nje eminingi neyingayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabo Khayisondiweni labanye nje abalutshwane abatshengisisibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekelwe kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yi-National Hero leyi okufuza ukuthi ngabe silo hulumende oqotho umuntu njengalowo adeclare i-National Hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama Mahlaba Ithwale, Jiyampondo, malala ndawonye, silahlekile njengesizwe. Ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakogodla omnyama eFelabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esichile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngisokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa i-Avoka Primary, lesikolo okuthiwa i-Avoka Secondary, lezi zikola zise-Avoka kuwa 12 eFelabhusi lapho uMafu wasuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakogodlwa kuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesitshile kulokhu sidingo sokuba simhloniphe. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo ukuba banike izindawo amabizo okumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu beFelabhusi njalo isisikhalo lathi sisisekelayo njengabantu be-MDC Alliance. So bekuyisicelo esikhona kumbe bekuyisikhalo esikhona kulaba ababusayo kumbe kulaba abalawo mandla kwalesi sikhathi ukuba benze lo mlalo.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseFilabhusi. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lithi kulobaba wedede odlwengule indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lasikhombisa 17 wazithwala kodwa wasemnathisa amaphilisi okuhlela imuli ezama ususa isisu. Lundoda ungaqanjwanga igama ngoba kufikelwa indodakazi yakhe wabotshwa njalo ukhangelelwe usiwa mthethwandaba mhlazi ku 23 kuyona le inyanga. Iphephandaba leHerald lithi indlu kade igcina abantwana abangelabazali eKaroi ethiwa yiHurungwe Children's Home isivaliwe kulandela imbiko ethi kade kuphathwa abantwana laba lokulupho. Lindlu iphansi kukamanisipala wedolobho leKaroi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngelele ku Studio 7, hayi bantu bakithi liphephe phela ku corona le. Liphephe kulo corona nje libona zokula ma corona macha landlani, hayi liphephe izihlobo zami. Lamanzi izulu elingaka sure liphephe bantu bakithi. Umuntu engawela umfula ugcwele ubekele umfula ugcwele bese yawela kiyo nje ukuthi uyakwazi ukutshenza, hayi khona. Baningi abantu kuswima ngeke bekufanisele umfula uma ugcwele kakhulu vele ethinisa ukulawula wona. Inhlanzi bantu bakithi likelekele ugoli inhlanzi umfula ugcwele. Siyabona abanye banyulwa lapha emfuleni sebefile ngawo umuntu ufuna inhlanzi. Asonto e right le. Pila uzokwazi uqhubeka usidla inhlanzi, hayi ukwenza risk ufi ungadlala lezo nhlanzi. Siyacela abantu bakithi, hey hayi kwelizwe lakithi ke khona kunzima. Mina ngazama isifiso bengafisa ukuthi mayivotele zalo lezibiyeli lathi semazweni sikwazi ukuvota sikemazwe lakithi sikwazi ukukhipha le party le, ngoba vele thina semazweni anke sisaba ukuvota phela sikwekhaya singasabi lutho. Uma ngase khaya bavota besaba ngi acela mpela ukuthi abantu ngabe bayazama mpela ukuthi uvote wonke umuntu lo uphandle welizwe uvote. Lokhu ezano PFA Power Bureau yabo libayekeni ikorona izabagijimisa khona. Corona khona ngeke ibeswa dadu bake bakwenza lokhu yabakaraba yabakaraba izabaphinda futhi abo labakhaleli mabese kupower bill bayekele badolana layo khona corona lesibhame esikhulu lesabo abantu abanje vele izwani labo iyabagijimisa kakhulu bayekele bakaraba ikorona khona le power bill yabo bona nje libahlakana impilo ngabe kumthetho uqeda ungawulandela sazi lo mthetho vele uvikela impilo yamuntu nawe ungumuntu ozonsimbiza ukukaraba kuphela ikorona ngoba ngojamba lo mthetho beyiphathe njalo abantu bakisingazazi robot izalungisilizwe ngeke izwe yaphala lunga ngale phansi. How many years vela ngeke kwafaka lunga lapha nje singajoni siziroba abantu siyajoni siziroba sithi hayi maybe izalunga, hayi maybe izalunga, ngoba izano PF uziwine iwiniswa yithi abantu ngoba kutsho ukuthi labanye amaphesenti abantu abayivotela. So umuntu nje ufanele ukuthi mayese line yovote ke zibuze mpela ukuthi ubize ilihluphe kwezimbabwe ngibuzama ukuguqula isimo sezimbabwe.
Mina ngithi ivoice yami le ifike kwaba phezulu kwabaqhathane. Ngifuna umsebenzi, ngifuna umsebenzi. Atrena ngiyumongi kodwa umsebenzi angumtholi.
Sayibonani basakazi baka Studio 7, nona okhulumayo uVusi Mozi Ncube, ngisetsholotsho ngikhuluma manje ngisejoha ngaphansi kwenduna uTate Gulu. Bengixwayisa abantu bakithi, bantu bakithi kubana asilaleleni imithetho yecorona, asilaleleni imithetho yecorona. Icorona can kill. Loba ngubani? Can kill loba ngubani? Siyacela namapolice kubane ngasabalala igcwala indawo yonke. Icorona izasiqedela abantu. Asilandeleni izicwayiso bantu bakithi, asilandeleni izicwayiso. Isicwayiso sibalulekile ukuze useve impilo yakho. Icorona ikhona. Corona is. Ngiyabonga.
Ngiyalibelela abantu beStudio 7, hayi lokho kwenza umsebenzi umnandi. Kodwa iproblem ngapha eZimbabwe esithwele zinganhlala esitoze, ngiyophaswa esitoze. Ngoba into zizima lapha, wala nto esiyenza thi asebenza ukubaza kodwa sihleza, kodwa abalamba wala nto esitholile uhulumeni.
Balaleli lapha sakazi linjani? Hayi thina siyancenga bakithi, siyancenga shuwa. Sibona nje ukubambama izivindi ngovalo lwe-corona leyi bakithi ukuthi senzeni. Uyesaba lokuphuma uye ngaphi ngoba kakho yazi omunye ukuthi unjani. Bakithi into efuna ukubanjiswana ngabantu bonke nje amaZimbabwe wonke, asikhangeleni wani ndawo. Nanxa sikhuluma ngomkhuhlane singafakini ivino politiki ngoba heyi lokhu hayi hayi akunzima. Loba singazwanani singabe politiki kodwa ulawongelinye ibandla lami ngelinye. Nxa sengiwuthethe ngiyakwanisa ukuwuthelela lowo yiliphi ibandla. Bakithi asibambaneni sizwisisane lawo amapholisa engayethusili kakhulu abantu nje lawe ebe ngabafundisi nje ukuthi hayi yenzani so hayi abantu bese bevaleka bebona amapolisa babe gijima befika beminyane befike becashe one indawo sebethelelana bebatshele kuhle nje into leyi kwenzela ukuthi omunye uyabe seyadobha kulisawuto mbomunye seyadobha okunye lakho okuncedayo ngoba abantu bangabona amapholisa sebacabanga kakhulu. Ngiyabonga uMageza emadobho.
Social distance bantu bonke, corona izabulala abantu lapho. Kukhona lisifuathele sonke ima-messages wonke bezwe lathi ephinga ngapha siyafuna ukuzwa konke elikukhulumayo kustudio 7 le ngenzuzo sifuna ukuzuza konke okuzuzwa ngabanye
ufuthu ku-ward 1 endaweni yenkayi sendebule legawabe amapholisa akhona abantu babuhlungu ngokuthi awuzozithande bangaze wahlangela ugqokela imaski awugqokanga abantu bababhulwa sawukwazi ukwenze njani ukuthi sikwazi ukuthi i-corona ngosamba njani bafuna abantu abakuthiniwe kodwa bona babehlezi begcwele emotini so asakwazi eside ingqondo wanti yonkulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungagwetshwa kukamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika ngomgqibelo phansi kumthetho we-impeachment. Umbuzo osukhona ngothi uTrump uzachuma na ngokuthoniswa akwenziweyo. Amalunga ebandla lakhe ayisithupha nje kuphela yiwo avote nawebandla lama-Democrats okwenze lomthetho ungamjezisi. UTrump wayesetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngoba abalandeli bakhe bangena ngamandla esigodlweni selizwe iCapitol kwafa abantu abayisikhombisa ngemva kokuba ebakhuthazile. Ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi komthetho we-impeachment aphinde njalo aphunyuke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Yeah, okungagwetshwa kuka umnumzana upresident Donald Trump ngale ndaba ngalomlando abewetheswa okuvusa umvukela phakathi kwesizwe ukudabula phakathi isizwe lokuthatha imbuso ngodlakela kuyadanisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kukhona abantu abangakuthathi ngesisindo esifaneleyo abakhethe ukusekela ezombangazwe andubana balandele iqiniso elikhona. So kuyadanisa kakhulu akufaki mzekelo omuhle ebantwini jikelele. Kuyadanisa kakhulu.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale le-Senate leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ungani kusebenzile yini lokho?
Lapha kubele imilayezo emibili etholakeleyo ethunyelwe yi-Senate ukutshengisa ukuthi kulokungavumelani okukhulu mayelana lokuqakatheka kwesekelo sombuso wezwekazi leMelika ngoba abanye bekhethe ukulandela laba abantu ukuthi bavikele la abantu abaletha ubudlongodlongo ababelandela yena umnumzana uDonald Trump. So kakutshenisi ukuthi kuthumela umlayezo omuhle ebantwini ukuthi kutshengisa ukuthi abantu baqakathekisa ilizwe ukubambana kwelizwe kodwa bakhethe ukuthi bayenze into engayisiyo ngenxa yezombangazo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio. ingoma kaMandlela Sikhobokhobo isigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Indizamtshina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China. Ele South Africa livula imingcele lamhlanje. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.